ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini, hayi besingaphathekanga, besingekho lapho, besingawazi lokuthi kulo msebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo, abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi, lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle, yikho islogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela, kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo muntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions, ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi i-government. Ngoba i-government ama-sanctions ekhona enjalo, iyakwazi i-government ukuthi uma begula baye phesheya, abantu ababa bafunde phesheya, abantu ababa bahlale phesheya, i-government ayisiwe ehlupheka ngama-sanctions. Umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi government akumele angitshintshe, kodwa into engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe, 20 years bangatshintshi, bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezibalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable, ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impila kahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions, acelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu solutshaya thina, lusatshaya abantu abadala. So hayi, ake nilukhuphe lolu swazi ke sidinge olunye, ngoba hayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga uthe egula lambona ukuthi wagula kwaba buhlungu, kwaze kwaba buhlungu bakithi lathi sazwela, wafulaya waya eChina, hayi wafika walatshwa, walatshwa wabuya back. Kodwa ngenxa yama-sanctions mina nawe masigula ngeke sikwazi even ukuya eChina ongela ama-sanctions khona, but imali yabe ingekho, uzoyithola kuphi imali yokufulaya uye eChina khona la? Ngithi uyabona konke lokhu ama-sanctions ane-effect. So hayi, njenge-opposition kumele i-government sithi busani kahle, kodwa njalo kuphinde sithi hayi, khuphana ama-sanctions, acelwa yithi, yithi nje sesicela ukuthi lwakhuphe, ngoba awachayi bantu abadala, achaya thina.